Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kule viki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu wakuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kamabasa. So kula ma-vaccine awalungiswa yinkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Britane lele-Melika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwanda North uthi kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Ungatholi kudla kwesikhathi khonapho kuza kuthuma ukuthi hambe edinga ukudla kumbe ebantwaneni kumbe uye ngaphi ngaphi anti asikuthi kodwa hlalani emakhaya kuphela. Ngawena uhulumende uthi hlalani emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 sithina uke wahlaba khona ese-America. Ngingakwazi amahulumende e-Africa ukuthi bona bacabangani ngomuthi wona lo ngoba baqala bewutesti bonke uyasebenza mbe kawusebenza emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu usomabhizimusi wefumuko kuwadi 17 eGwanda South.
Kulockdown isikhathi sakhona nje manti thina siyasichaya ngoba ekuseni sivukele ezinsini emini sibe sizama ukuthengisa bese kuthiwa 3 o'clock kuvala kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho u-trainer lo ichaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuphikho kwe-business. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezihlabulela besenzani pho-ke hayi ku-business kuyasichaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulisana laleli gciwane.
Ye akona ukuvikela kuqhakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhuhlane. Kuhle sinqa kungenzakala, nqa kusenzakala ngeqiniso. Asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nqa kubuye sibone ukuthi hayi kunqedisa isincetha kumbe uhulumende kumbe nguzivane esimaziwa hayi mbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumugwe yena okhathazekile ngokusasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseke kakhulu especially inhlelo kula into ezihambayo isifike nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi oku vala ngazo khona i-movement i-infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo ngibona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezekahle kakhona ngoba abanye masababoni bezabuyela ezikolo mhlawumbe vele sokuyithuba labo lokuthi selidludlile ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le ma-messages ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini khona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawunqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kuthona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.